lichona njani izuluka ndaba sidibana njalo uhlelo libhale ndaba lichonele ndaba igama lami nguChris Nande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi isithamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eyeZimbabwe community in South Africa. Umkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamaphoyisa ukuphekela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezixotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamapholisa kunye leziphathamandla zikahulumende wele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni le-Diepsloot. Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni kubalaleli bonke siyabonga.
Sibonile lapha eDiepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni, ungasitshela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama community leaders ase Diepsloot ku stakeholders meeting basithumela umyalezo lapha bathi hayi bacela iZimbabwe community South Africa ifike kulowo mhlangano. So nathi sifike lapha singabantu asibizwe community ngama community leaders bethi singama stakeholders njengoba umphakathi wethu uhlala khona eDiepsloot. Ngikhishwa nje ngoba mangisukuma lapha ukuthi nami ngiphawule nami ngizama uku-addressa isimo sokuthi umfo wethu lapho u-Elvis Nyathi obuleweyo lapho eDiepsloot ekhandwa ngamatshe waze watshiswa etshayelwa ukuthi akala maphepha ngapha ethesta ayicalela ukuthi uyisigebenga ngenxa yokuthi uke wazama ukubaleka nxa besili bangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngizibika nje ukuthi ngingumuntu omele iZimbabwe Community South Africa, vele umphakathi wathi wavungama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukungihlasela amapholisa abavimba kasengikhiphela ngaphandle ngapha. Ingakho nje ngibona nje iminitsi laphana sebuya esezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani, kanti kuhamba njani, kungani ngilaphayana. Ngichazela nje ukuthi sibiziwe thina, washo nje ukuthi yena no umhlangano lo u-tense abantu bathi ukuthele-ke ubungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi, yikho kungikhiphe ngentuba kodwa ukuthi ngingumZimbabweni. Uma ngivele ngibutho nje lokho uhle wavuka ngemsindo nje phakathi imithini yangasalawulele.
Wona umumo unjani? Sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya, kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Ye, kuthensi kakhulu lapha eDiepsloot ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafunakaliyo lapha, abamfuni nje lelo hlebu labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje. Anisafunisena ndaba nokuthi ule phepha kumba ula phepha uyona mbawoni nje abakumuntu abasamfunisi wabantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke babuyela ekhaya angezwa kahle kulokho, kodwa-ke abantu bahlezi evalweni sike sezwa i-odiyo lapha disekhuletu sisothi yena balele becatshile mpela bahambe bayalala egangeni bese saba khona ukuthi kuyangenwa doba yidoba kulokho kudingwa amaphela.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli inhlangothi zonke zomhlaba. Libathandazele abantu bakithi, abantu bakithi basenkingeni enkulu, sebephila okwenyamazana behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngabe kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabi ukuthi baphila kanje babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sokuthi umuntu abulawe etshiswa ngepetrol eqedwe khonapho ekhandiwe ngamatshe walinyazwa nonkosikazi eqetshulwe wacetshulwa ngemvuko. Imbi le nto eyenzakala laphana and sinethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzobona mpela ukuthi le sigcimo esesiphila under sona asilunganga kakhulu.
Lo ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi isizalwane sesibhabhu esihlala kwele South Africa engwenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Ande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.